abasakhulayo sesikhulume labo babona umoya uJinimbi njengomuntu obezikholisela umuntu obezidlela imali zakhe ethanda izinto lezi ezimnandi ethanda abafazi kodwa engumuntu lwana ophileka la ngoba ubengumuntu othi nxa engafika endaweni elabantu abafuna ukukholisa layo bebakholisisa abantu abasakhulayo mbona mina sebecabanga ama live video la ade wayenza kubo Instagram enika anti imali uthi alo uyagida alo unjani njani ube ngumuntu onjalo nje uthi ube zikholisela and abasakhulayo bambona bambona njengomuntu onjalo
yona impilo yakhe uJinimbi ungathi impilo engamele iphilwe yibo bonke abasakhulayo na
impilo athi iphilwa nguJinimbi ngeke ngathi impilo ukuthi abazali bethu bonke bengayithabela ukuthi sibe siyiphila kube ngumuntu sibili ukuthi sithina sibona sibuyele lokho ayebekwenza lathi sebe sifunda umuntu lo yakukholisa kodwa ukuthi sithi abazali bethu bengayithanda indlela le aziphilisa ngayo angikholwa ngoba ezinye izinto athi ezenza abe ziyaba nzima especially ebadaleni bethu laba abangakujwayelanga abasakhulayo bebethanda ukubona kodwa bona ukuthi bekuphile nje ubona lapha eAfrika hayi enye impilo esiyiphilayo ngeke yasinelisa ukuthi sesithela sonke sibonakala silabafazi abanqunu sisidla imali sinatha hayi lokho ngeke ngathi abasaphilayo bengayiphila le mpilo njalo bengayifuna kodwa ukuyibukela hayi sibebuthatha
sizwa kuthiwa imuli yakhe ikakhulu uyise labafowabo bangani bebengamemukeli selikelezwa yini imbiko enjalo
sesiye sakhuluma lobabakhe ubabakhe ukukhanya abazukulu kabazi ngoba ubuziwe sibili ukuthi uJinimbi uthiye abazukulu abangakena wathi akazi ngoba uyabona impilo le yadiphilwa nguJinimbi impilo esikhiwena abantu abathi he was living on the edge wayengumuntu ozikholiselayo wayengela mfazi awukabi lo mntwana oseke wathutsha kumbe oseke waviwa kuthiwa uJinimbi uthile umntwana njalo ubabakhe ukhulume watsho njalo kwathiwa hayi umntwana engimaziyo uyedwa and ubabakhe yena wathi umntwana lo lami ibizo lakhe angilazi ngoba umfana ukhanya wathi sokuthiwa kulo mntwana yena wathi hayi umntwana asikhowami asikabone sise ukuthi abantu babo impilo yabo yena uJinimbi le muli yakhe bekungani bekunjani kodwa hayi sesikhangela thina sesithi ubaba nxa engazi ukuthi umntana ongumfana osenguye osesifele ngoba omnye umfana umnawo wakhe uJinimbi ubhubhe last year nxa ubaba engazi manje ukuthi umzukulu umntakaJinimbi kuthiwa ngubani uyehlulekile sibile ukukhuluma ibizo lo mzukulu kuthiwa ngimazi so asazi ukuthi impilo ade beyiphila lobudlelwano bakhe le muli yakhe bebunjani kodwa heyi yikho kukhona ubaba uthe umzukulu kamazi ibizo lakhe ngoba umfana bekungumfana lwana ade hamba laphiyane senza lokhuya njengomuntu athele izimali zakhe uJinimbi belamamiliyoni nge-36 years sizokuthiwa ule 36 years beselamamiliyoni so impilo ade yiphila impilo yanesikhiwe yanesiyibona lathi kuma-movie lakuma-music video akhona ngapha emeleni.